kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama commissioners angachiyananga lokuthiwo ngubabumpofu obhedi okuthiwo nguNick Mangwana okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano kulusizo ukuthi abantu okufuze bekhanye beimpartial ama commissioners benze into elihlazo kanje osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyi bayilwela ukuthi fakwe sisekelweni kuningi into abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe khona kuyethusa ukubana i-standing rules and orders committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obed Gutu othengela sikhathi esinganani ebeye kubandla lezano bemenzele ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udawo lwegugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims egugurawundi kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udawo lwegugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeyo onjengo-Obed Gutu bengimbona eselende ezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibusa ngabantu abalobudlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavotwa so kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono kusebantwini bona la ama-victims egugurawundi ukuthi uma begqoke ikawuso labantu lo muntu wababulalayo kutshona.